okuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, salibonani bangane lezihlobo ngezindawo, ngezigaba, ngamadolobho. Muzi kude madoda, ngilapha kwelaseBotswana. Hawu madoda, ngidanile, nansi Zanu-PF. Sengilungiselela ukuya ekhaya, ngathenga impahla, ngithengela abantu abami lami, sengingumuntu sengisiya ekhaya. Sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days. Mina nginikwe 10 days ngamakhiwa. Hawu ngibuhlungu madoda kithi, ngibuhlungu madoda, ansayange ebantwaneni bami ngilapha nginje, ngoba i-10 days le izaphela ngiku-quarantine, singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini. Hawu madoda, bengizimisele lokuya register ukuthi ngiregistele ukuvota. Hawu madoda, hayi sekwehlule. Studio 7 ake lincede, come to 2023. Zanu-PF, le members zayo zonke out. Chamisa and the others out. Bangilizwe, Nkomo, Fakanyongolo, in. Mqondisi Moyo, inside. Ngiyabonga Studio 7, kodwa inhliziyo yami ibuhlungu madoda. Amen.
Salbonani, salbonani, basakazi labalaleli Studio 7 esipha indaba ezigqokothekileyo ezizo esizwa khona zonke zomgaqo. Linjani ke lonke mahlaba ezulu lapho elingabe likhona, wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi eZimbabwe. Hayi thina siyancenganxenga bakithi, ye livike ikorona, ikorona bakithi khona, licathelele kakhulu, licathele kakhulu sibili. Umageza wemadopo bakithi, emadopo bakithi, sekuzabuya ukukhampena bakithi. Sibe ngabantu esibambeneyo, singalwi. Omnye layo ule party yakhe ngiyathi, kungabanjwana ngenkani, sizwana neni loba sekuwiniwe. Kusale omunye lomunye, thandana lomunye, nothi kulwela abantu vele ongazakumbona emzini wakho. Shiwa le yabonthi ukuswela ingqondo. Asekeleni umnye layo le muntu wakho amthandayo, lomunye lomuntu wakho amthandayo. Ungabambi umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho. Madopo yonke nje asibambaneni, omnye belo mngani wakhe afuna ukumvotela, lomunye belo wakhe. Manxa ufuna ngibe lo kowakho, untshele kuhle, ongazondi manxa lami ngisuka lo wami, ngoba umuntu uyazikhethela. Yikho kuhle kakhulu nje ukuthi omunye lomunye ezikhethele, ngoba lawo ngulekhanda lakho, lomunye lekhanda lakho lakhe. Ngiyabonga uMageza efumo.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo, ube lokhu elisiphathela izindaba ezileqiniso. Siyabonga kakhulu lokho. Kodwa mina ngibe ngithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya. Uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le eyadlulayo, kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebe baningi kangaka behlukene. Ukuthi ngabe kuya ngami, ngabe babambisene, ngoba siyakwazi ukuthi i-enemy yethu enkulu kakhulu yiZanu-PF. Iyayenza abantu bahlukumezeka, badeleleka, badelela izizwe, bahamba amazwe ngamazwe bezama ukuyaphila khona. Ukuthi ngabe kuthiwa siyabambisana sonke, sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one, ukuthi iZanu-PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo, sibambane. Ma bengakulungisi lokho, sibakhiphe ngokubambisana sonke. Sikwathi into esifunayo thina ukuthi lizwe lethu silivuse, sikwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo la bekwazi ukuphenduka emakhaya. Ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya, ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni. So mna bengicela ukuthi ngabe kuya ngami, amabandla onke aphikisanawo ngabe kuthiwa ayabambana wonke, abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha yakhipha iZanu esiyaziyo. Okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg.
Hayi sanibonani bantu be-Studio 7, iZimbabwe yonke nje ihlangene lapha. Lami ngizama ukubuyekwami umbono njengoba sokungamaholiday kanje, kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kuthiwa i-MDC. I-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu, besiyithanda mpela ngoba besiyisapota all the way, singalalini iqembu elisiyisapotayo. Kodwa bakuthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka, bona bathuli ngani abakho aba challenge even bebonisana ukuthi lezana ukuthi hayi lento abayenza phezu kwabantu ayikho right, bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphethe yangisho labo futhi kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi hey zana hey injani njana ngisho kula maye nampa ke maye labo sebeyenza njengana lamazwe aphethe ya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi, which means iqiniso ukuthi bona abadla lamazwe aphethe ya abakho ku strategy zabo bodwa. So izinto ezinjalo ziyahlupha, bengadonsa abantu bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini. Kula bafanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibone ukuthi hayi hayi ilokuzini MDC impela yi-opposition party eqinileyo. So makunje vele kufana lokuthi akukhanyi yabona. So akukho wrong ma abantu bethi kulabo mthwakazi kulabo zapho, iqembu njengizwa liphikisa izapho lodwa one yabona, ileleli mthwakazi elethu besithi sizalivotela lalo akuzwakali ukuthi liyenza njani, kuthuli nje baye phela akula nto esingayenza ma bakhokheli bethu besaba ukubotshwa yabona. Ma umkhokheli ufuna ukukhokhela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president ungasabi noma ungafa ku-right, antsho into oyakuvele wena usuyikhethile phela ipolitika sokulusa imbuzi uyabona. So lami ngithi mphawule khona kwabantu be-studio 7 lokuthi inkosi izangenelela ngoba khona maye ma uthi akhaya afanele selima emakhaya, abantwana bayavota emakhaya uyabona, asidli ipolitiki phela thina. So bengasebenzisi thina kupolitiki, abazami ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.